Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono bakwethu olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 21 lwezi 2017 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kuyinto eqondile ukuthi aqale afune isiqiniseko sokuthi uma ebuyela ezela seZimbabwe uzobe ephephile yini, njengoba esho ukuthi uthe lapho eselahlekelwe isikhundla sakhe sokuba umsekeli kamongameli wathathelwa bonke akadi bengamanxusa abemgadi.
Osanda kuxotshwa njengomsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa uthi akakazimisele ukuphindela eZimbabwe ukuzokhulumisana nomongameli Robert Mugabe.
Sibuthene lapha ngendaba yomuntu ohedwa yena lo kuyitwa ngupresident wababe mthi ngupresident Robert Mugabe. Mina ngifisa ukuthi abantu bonke abelizweleli sihlale phansi sibambane ukuze kube sikhuluma ngento yinye.
UZulu waseHarare ubuthana eAfrica Unity Square ekusekela inyathelo lamalunga edalela ephalamende kusungumiseni udaba lokususwa kukamongameli Robert Mugabe esikhundleni. Kuthi ke umanyano wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika we-SADC uthi uzaqhubekela phambili ngomhlangano wayo namhla e-Angola lanxa umongameli Mugabe esethe amabutho kawazange amhluthunele umbuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Osanda kuxotshwa njengomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa uthi akakazimisele ukuphindela eZimbabwe ukuzokhulumisana nomongameli Robert Mugabe njengokutshoyo ngabakhokheli bakubutho ngumvulo ethi lokhu esesabela impilo yakhe. UGibson Bebe weStudio 7 usethulela lolu daba.
UMnangagwa osekhethe iZANU-PF ukuthi akhokhelele lelo bandla ngemva kokuxoshwa kukaMugabe wethulela amazwi encwadini ayelobe namhlanje emini lapho abalekele khona mhlana exoshwa umsebenzi. Emazini akhe uMnangagwa uthi umumo kawukaguqukelwa eZimbabwe ethi kasuthiseki ukuthi impilo yakhe kayikho engozini. Isakamuzi saseHarare uMnumzana Johannes Mchombeni uthi okushiwo ngabebutho ukuthi uMnangagwa aphindele elizweni imizamo yokusuthisa uMugabe kulokho akufunayo andubana achiye isikhundla ukuthi athole isiqiniso sekuthi akasoze aphindisele ukuthukwa akwenziwa ngumkakhe unkosikazi Grace phambilini kokuxotshwa ebandleni lakuhulumende.
Amasosha okwakhathesi angani azihambile lapha elizweni ngoba kukhanya kulokuthula elizweni lokuthi abantu khangani basakwanisa ukuthi bakhulume okukhululekileyo. Kodwa okukhanya kungani ungakhangi ungacacisisi ukuthi uMnangagwa yena kuthiwa uzabuya namuhla kodwa yena uvuke esithi akakwanisi ukuthi abuye okwakhathesi ngoba yesabela impilo yakhe. So kukhanyani kulou ungazwanani phakathi kwamasosha noMnangagwa ngoba inkulumo ezivela kiwo zikhanya zithiwe. Ngoba yena uchiwe ngobethe uMnangagwa uyabuya azokhulumela nomongameli kodwa khanye uMnangagwa yena uthi yena akakwanisi ukuthi abuye okwakhathesi ngoba esabela impilo yakhe. So khanyana awukacasi khonapho njalo abantu ekhanyani kusabebaphica kancane ngoba sebebonani maybe amasosha loMnangagwa bahambi sebedlala lenkulu.
UMugabe ubikwa salele esikhundleni ngoba elokwesaba ukuthi ukungena kukaMnangagwa kulakho ukumshiya yena lemuli yakhe besengozini yokuhlukuluzwa. Esinye njalo isakamuzi seHarare uMnumzana Peter Maduna uthi ukwala kukaMnangagwa ukuzohlangana loMugabe imizamo yokumenza ukuthi ahlalele evaleni ukuze achiye umsebenzi kanye lokupha idalela ephalamande uthiwa lokuthi limsuse esihlalweni ngendlela eyazakala ngokuthi impeachment.
Ubuya kukaMnangagwa mnambona kungumgabe othi yena ufuna ukukhuluma loMnangagwa bekhayelene njengamadoda becebisana njalo umgabe ecela i-security kuvela kuMnangagwa yena ngoba ongenzakala ngokuthi umgabe engasuka engelayo isecurity engela engakakhulumelani lomnangagwa engathathelwa ama property akhe engathathelwa lezimali zakhe engabotshwa la although esengani usekhulile kodwa engabotshwa so mbona imeeting le abayenzayo ngeyokuthi yona umnankagwa etshele umgabe njengamadoda ukuthi hayi wena sungayehla kodwa sizakwenzani sizawugcinisisa sizakuprotekta.
Amalunga edale lephalamende namuhla akhangelele ukuvota esekela umqondo wokuthi umgabe achiye umsebenzi emethetha amacala okungabusika kuhle kanye lokuyeka umkakhe unkosikazi Grace esenza intando yakhe kuhulumende. Ingcwethi ecubungana ngezombusazwe umbuso mangena uthi inkulumo ezinengi ziyakhombisa ukuthi bayavumelana lokho okumele kwenziwe amabutho kodwa umnankagwa akavumelani lakho.
Ngibona ngani wenza ka emazweni umnankagwa uyala ukubuya ngokudileya wenzela ukuthi lapha eZimbabwe okunye kwepolitics okufana nokuthi iParliament iya impeacher upresident kube khona so that mayefika yena lapha ebuya uza kuba nzima kupresident uMgabe yena uza kuba ngcono ngoba uyabe support evela kupolitics lezi ndawo so wenza ngabomu njengomuntu onegotiator owenze ukuthi kube ngcono kuye.
Ukufutshelana phakathi kwelizwe kulandela inyathelo lababutho elokuthatha intambo zombuso kumongameli kuviki esanda kwedlula besithi bafuna ukulungisisa okuhluphayo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Lokhu sekudaba lonye impiko kamnumzana Emmerson Mnangagwa iyamukelwe ngenjabulo la ngabakade bemsola abathi itshengisa ubukhokheli ngoba ukhuluma ngokumanyana lokusebenzelana kungakhathalekile ukubana umuntu uvela kweliphi ibandla. Isiphathwa bandla secelele MDC elikhokhelwa umnumzana Washman Ncube umnumzana David Coulthard uthi amazwi kamnangagwa ayakha. Sicoxe njalo lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi olilunga njalo lebandla le People's Democratic Party ukuthi sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngokubona kwami ngibona sengathi uyinto eqondileyo ukuthi aqale afune isiqiniseko sokuthi uma ebuyela ezweni laseZimbabwe uzobe ephephile yini njengoba esho ukuthi uthe lapho eselahlekelwe isikhundla sakhe so kuba umsekeli kamongameli wathathelwa bonke akade bengamanxusa abemgadi okuyinto engahambisani nesiko labantu abake baphatha leso sikhundla bayathiwa nje belokhu besagcinwe ilabo bantu okusho ukuthi mhlawumbe sokumela sibheke ukuthi umama uDoyce Ntuli yena kuthe mayeselahlekelwe isikhundla bawasusa yini amapholisa labantu akade bemgadi uma kuwukuthi kabazange basuswa basala bekhona ukho umnankagwa uqondile ukuthi atho ukuthi impilo isengozini ngeza ke noma singamthandi yena njengomuntu kodwa uma sesibheka ukuphepha kwakhe kumele sivumelane naye ukuthi kuyadinga ukuthi azizwe ephephile maye kuyelezwe laseZimbabwe.
Siyabona njalo embikweni wakhe umnumzana Mnankagwa uthi yena inkinga eziseZimbabwe ziyalungisiswa ngamaZimbabwe wonke hathi ibandla lezana uPF lodwa njengalokho kade sekukhulunywa ngabanye bakhe abafana labo Chinamasa. Ukubona njani khonoko? Umbone ngumuntu oza nxusa bonke yini amaZimbabwe kungakhathalekile ukuthi bavela kuliphi ibandla?
Ngibona sengathi abantu abasekela uMnankagwa bebengakaze ba ale phansi bavumelana ukuthi uma umgabe sesusiwe esihlalweni bazofuna ukuthi ilizwe liphathwe njani. Iningi labo abantu ngabomthwanga labo Chinamasa basuke bafuqwe yibuhaga bokufuna ukuthi okuseleyo laphana emganwini bakuhuquluze bazidlele bona bodwa. Kodwa uMnankagwa yena ngokwakhe mayesiza lesu lokuthi ingxabano ekhona laphana akusiyo yezanu yodwa igoqela ngisho nabantu baseZimbabwe ngoba uyakusho ngibone laphana kwesinye isiqendu ethena impi ekhona iphakathi kukaMgabe njengopresident nabantu baseZimbabwe. Uma ukuthi uqinisile ngalokho sibona sengathi kuyamukeleka ngoba okudingekayo ezweni laseZimbabwe yinto ezobuyisela amathemba ukuthi ilizwe lisasekhona njalo lizoqhubeka ngesinyathelo esiqondileyo and okuzokwenza lokhu kube khona ukuthi umanyaniswa amaZimbabwe wonke abe khona ekubambeni ichaza kuhulumende wesikhatshana ngesikhathi kusalungiswa zonke izinto eziningi manzonje.
Umnumzana George Mkhwananzi yincwadi yecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-People's Democratic Party ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 lapho ise-South Africa. Abantu abanengi basebedideke ingqondo ngobudlelwano obukhona phakathi kwabebutho leZimbabwe labalwa impi yenkululeko obukhanya angani sebunqumile kulandela imbiko ethulwe ngumongameli Robert Mugabe. Lo mkhokheli webutho uGeneral Constantino Chiwenga besithi sebexoxisene bathatha izinqumo ezithize. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ecubungula lobu budlelwano owayelilunga ledale lephalamende, umnumzana Moses Mzilandlovu uthi sokusobala ukuthi abalwa impi yenkululeko abasamncengi uMugabe, kodwa abebutho sebezama ukuncenga ukuze bengasali belomlando wokuhluthuna umbuso. Uqhubeke ethi lokhu kulakho ukugcina kubangela ukufuthelana phakathi kwamacele womabili.
Ngokubona kwami sokulendlela ezimbili lapha phakathi kwabantu abangabalweli benkululeko, laba abasembuthweni lalaba abangaphansi kophahla le-War Veterans Association. Kusobala ukuthi bona laba baku-War Veterans Association bashosile ukuthi umgaba aphume, kabavele kabasancengo basebethole umuntu abafuna ukuthi bamfake esikhundleni sakhe. Ikanti-ke labana abasembuthweni into abayenzileyo ekade ingekho emthethweni sebezama ukuthi into le ibe semthethweni, sebekhangela ukuthi amanye amazwe omhlaba athini ngendaba yokuhluthuna umbuso. So sebengazathi bayancenga ukuthi nxa bengabumba kakutsha ubudlelwane babo loMugabe, abaphe lokho abakufunayo ukuthi mhlawumbe kube kuzalwe uP F, kube nokuthula okuthize okungenza ukuthi abamsekelayo yena lo uMnangagwa angene kungabi lomsindo.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi ubudlelwano lobu sobunxibene njalo bulakho ukudala ukufuthelana okukhulu kwezombusazwe. Uthela loba kunjalo uZulu weZimbabwe akasadingi ukuthi inguquko ilethwa ngubani.
Singathi ubudlelwano lobu le complication ngesikhiwa, ngoba ma sikhangela isekelo sombuso kuningi okwenzakalayo phakathina kwamaqembu lawo athiyeneyo okungamelanga kwenzakale. Bakhona abangena lapha okungamelanga bengene khona. Ma sikhangela nje isekelo sombuso, hayi asivumi ukuthi ubudlelwano lobo bukhona phakathi kwamaqembu onke lawa. Kodwa ngenxa ye-desperation elamaZimbabweans kusuka kube normal, sokube normal okwenzakalayo, ngoba abantu beZimbabwe bakhalela utshintsho njalo abasakudingi ukuthi utshintsho lwenduvelela ngaphi.
Isikhulumi se-People's Rainbow Coalition umnumzana David Ndlovu uthe akaboni hlupho phakathi kobudlelwano bebutho labalwa impi, ngoba ethi ibutho litshengisa ukuhlonipha okukhulu.
Ngombono wami ngibona ngathi ama-generals asebenze kuhle kakhulu, akhangelelanga ukubana kungabe kungaba lobudlwangudlwangu eZimbabwe. Ngibona i-relationship yabo lama-wovets even layo Mugabe even kanye lomphakathi nje bayazama ngendlela zonke ukuthi abantu laba abahlanganise, but kungabi lokulwa phakathi, kube yinto ma ingayenzakala eyenzakalayo yenzakale peacefully.
Osakhulayo osekela ibandla le-National People's Party umnumzana Sanele Ntubeni Moyo uthi yena ubona angathi ubudlelwano bebutho loZulu sobuzaxega, ngoba abebutho abasatshengisi ukuthi balezifiso zikaZulu enhliziyweni, kodwa sebetholile abakade bekufuna ukuthi u-Emerson Mnangagwa avunyelwe ukuphenduka.
Ubudlelwano babantu namabutho eZimbabwe khathesi sobungathi sobuxega. Ngokwemveni komhlangano lowenziwe iZANU-P F besehlisa umongameli uMugabe, kusitshengisile kwasivula amehlo ukuthi hathi impi leyo besiyiza impi zabanye nothi ezethu.
Izehlakalo zensukwini ezedlulileyo ziveze ukuthi uZulu elizweni lonke jikelele akasamfuni uMugabe. Abakubutho kunye labalwa impi yenkululeko bakhokhele uZulu ukuthi atshengisele ngalizwi linye ukukhuthaza uMugabe ukuthi sokumele athiye isikhundla. Laloba kunjalo, okufuna ngabalwa impi yenkululeko kukhanya kungayisikho okufunwa ngabakubutho, ngoba izolo bethule imbiko ehlukeneyo. uZulu weZimbabwe ebukele konke lokhu kusenzakala ikakhulu enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa zasebulenjini usedidekile ngoba abakubutho bakhanya sebetholile abakufunayo kumgabe bachiya izifiso zikaZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
UZulu waseHarare ubuthane eAfrica Unity Square ukusekela inyathelo lamalunga edale lePhalamende ekusukumiseni udaba lokususwa kukamongameli Robert Mugabe esikhundleni. Ababuthene kule indawo bathi bazoqhubeka belapho aze asuke esikhundleni sokuba ngumongameli welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekuyinjabulo kulabo ababuthene e-Africa Unity Square ebucwadlana lalapho kule dale lePhalamende. Le yindawo yinye lapho wanyamalalayo u-Itai Dzamara labanye bakhe benhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square babeqhuba imikhankaso minye ukukhankasela ukususwa kwamongameli Mugabe esikhundleni embeka umlando ukuba esekhulile njalo esesehluleka ukuqhuba umsebenzi. Ababuthene kule ndawo bathi benza lokho ukusekelana lalokho okusungulwe ngabakubutho osekusiyasukunyiswa edale lePhalamende ukuba asuswe esikhundleni Mugabe adedele abanye. Umnumzana Gift Sibindi owaziwa njalo ngelokuthi Joel Chakanyuka ulandisa ngokumenze wazamanyana labanye kulo mbuthano.
So ngikhona lapha sibuthene lapha ngendaba yomuntu ohedwa yena lo kuyitwa ngupresident wababe mthi ngupresident Robert Mugabe. Mina ngifisa ukuthi abantu bonke abelizwe leli sihlale phansi sibambane ukuze kube sikhuluma ngento yinye yokuthi President Robert Mugabe aphume namuhla. Makuvunyelwa ukuchuza omnye president, sihle sichuze omnye president.
Lanxa engala iqinisa ikhanda uMugabe esala kusuka esikhundleni, uSibindi uthi uzovuma kuphela.
Lokubona kwami le match yenza kalayo uRobert Mugabe uyavuma kuphela. Abantu kabasamfuni.
Uthi esekuzwisisa lokho kwakukhankaselwa ngu-Itai Dzamara ongaziwayo lapha khona esithi umongameli Mugabe asuke esikhundleni kodwa uZulu akamnakanga ngaleso sikhathi.
Umuntu lokuthiwa nguDzamara wayefundile. Umntwana weZimbabwe wayelevisioni. Wayebona sibili bathi lokuncendezelwa sasingakwanisi ukuthi sikukhulume khonoko kokuthi uDzamara unjani because umuntu wayezabulawa.
Umnumzana Lucky Ndiweni ophila ngokuthengisa ulandisa ngokumenze wazaphatheka laye kulo mkhosi.
Mina sendesikhathi sokwana 2 years ngithengisa kodwa i-professional yami ayitsho ukuthi ngifuze ngiphile ngempilo enjalo ngenxakamgabe. So semfong phila anything engikubonayo ukuthi kuyangenza ukuthi ngithole impilo yeko ngoba kusokuthenza ukuthi akusela future.
Umnumzana Bernard Sibanda ngubaba ole minyaka engamachumi amane yokuzalwa njalo eyisakhamuzi se-Old Tafara. Yena-ke uthi akasamfuni uMugabe esikhundleni ngakho kumele asuke.
Mina angisebenzi so into ekhona ukubona yena uMugabe nguye ukhonzele ukuthi khona thina singasebenzi thina sihlupheke.
Ukhala ngomonakalo oselizweni uSibanda obangelwe ngumbuso kamongameli Mugabe athi kuzophazamisa ikusasa yezukulwane zeZimbabwe. Abezokholo labo beke baba khona kulo mkhosi ukusebenzisa leli thuba ukuthandazela ilizwe bekhala kumdala ukuba akhokhele kufezeke lokho abakufisayo ukusuka kwaMugabe esikhundleni. Kuyajajulwa kusinwa kulo mkhosi abantu belindele ukuzwa impumela yokusukunyiswa kodaba lokususwa esikhundleni kwamongameli Mugabe okuqhutshwa ngamalunga edale lePhalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umanyano wamazwe angezansi kwezwekazi leAfrika owesadak uthi uzaqhubekela phambili ngomhlangano wawo namhla eAngola lanxa umongameli Robert Mugabe esithi abakubutho kabazange bamhluthunele umbuso kodwa abakwenzayo kusemthethweni. Akwaziwa ukubana uzamela eleZimbabwe ngubani kulo mhlangano ngoba abaphathi ntambo bakhe sebemhlamukele. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda utshele Chris Gande we Studio 7 ukubana umanyano lo kumele uqhubekele phambili ngomhlangano ngoba udaba lweZimbabwe lulakho ukuchathakela kwamanye amazwe angumakhalwane nxa lungalosalungisiswanga.
Into eqakathekile ukuthi sadakhile imithetho yayefanele ilandele, ngakho kufanele bahlale phansi njengoba amaminista batsho bakhangela ukuthi umthetho wabo kawuqanyelwa ngayini. And kodwa langaphandle kwalokho kufanele bakhangele ukuthi inkulumo zikaPresident Mugabe zingabe zizinkulumo azikhulume ngokuthanda kumbe ngoba ibutho limfake phakathi kobuzimeni. Khonokho kufanele kube segcekeni sadakhi ingathi ukuthi imithetho yayo kayiqanyelwanga. Kufanele bakucubungule ngokufaneleyo ngendlela efaneleyo, bazwe njalo ukuthi ingcwethi zabo zicabanga ukuthi kuyabe kwenzakale njani.
Manje ubona njani impumela yakhona ukuthi izancedani, ikakhulu nxa sikhangela okwenzakalayo eZimbabwe ukuthi kukhanya amaZimbabwe afuna ukuthi baziqedele udubo lolu bengancediswanga yiSADC? Ubona ngani kuzancedana?
Ye, ngibona ngani abantu bayaphambanisa kakhulu nxa sikhangela imisebenzi yenhlanganiso ezifana leSADC labo African Union leUnited Nations ngokuthi kuthiwa amaZimbabwe athini. Ye, nxa kuyindaba engelani lamanye amazwe kukhangela ngaleyo ndlela, kodwa indaba yodlakela le ndaba yokusetshenziswa kwamabutho yanda ukuthi ikhangelwe ngelokuthi nxa singekela lokhu kusenzakala eduze lathi kuphatha njani ukuthula kwelethi lizwe. Ngibona ngani mina amazwe eSADC akhangela lokhu ngalela ukuthi hhayi izinto ezinje zingenzakala zingasenza sibe sebuzimeni sonke nje jikelele.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni lapho lo Chris Gande weStudio 7 eseBhilithane. Amalunga edale lePhalamende aseqalile isibanga sakuqala sokuphakamisa udaba lokuthi kusetshenziswe lelo dale ukususa umongameli Robert Mugabe esihlalweni njengoba esexotshiwe ebandleni lakhe leZANU-PF kanye lokuthathelwa intambo zombuso ngabebutho. Abebutho bazame ukumkhuthaza ukuthi azijiyele nangokwakhe umsebenzi ngoba isehlulekile njalo yeseluphele, kodwa yena ukhanya esala. Ukuchasisa isibanga sokusebenzisa idale lePhalamende ukumsusa esihlalweni, intathile zindaba yeStudio 7 wanaSesiya Ndlovu uxoxe lamalunga edale lePhalamende aguqela unkosikazi Priscilla Misahirambi Mshonga.
Ye, siyakusekela kodwa siyamele sivumelane ukuthi manxa sizakwenza lokho into yokuthi abantu bahambe ekhethweni bengahlukuluzwa, abantu bahambe ekhethweni bayezikhethela umuntu wabo. Amasotsha engakhulumi lokhu yana ababekukhuluma ngo-2008 ukuthi bona kabasoze bavume omunye umuntu ongahambanga empini, kumele bakuginye khonokuyana. Sivumelane ukuthi hayi nxa siqalisa sikhiphe Robert Mugabe siyabe siqalisa ilizwe elitsha, siyabe siqalisa ukwenza izinto ngendlela esimele siyenze ngayo, hayi khona ubudlwangudlwangu esasibubona bona loboyana nxa sisiye ekhethweni.
Lingatsho ngamalunga lawa edale lePhalamende okubikwa athunjwe libutho sokudlule amalanga amahlanu, kumele ngabe nxa kuyikuthi babotshiwe bebe lemthethwandaba, lithini ngakho lina njengamalunga edale lePhalamende ukuthunjwa kwabo?
Yizo ezinye izinto esizakhuluma ngazo zona lezo, ukuthi manxa siqalisa iZimbabwe entsha kumele siyiqalise kuhle. Asitsho ukuthi abantu ababotshiweyo babe bengawonanga, kodwa siyakwazi ukuthi manxa umuntu ewonile uyabotshwa hathi ngamasotsha, ubotshwa ngamapholisa abesehanjiswa kumakhotsi yethu. Lokho kwenzakalayo kumele sikukhulume sikususe. Asikwazi ukuthi ababotshiweyo bangaki njalo bangaphi, ayisilo lizwe elitsha esilifunayo lona lelo. Manxa siqalisa kumele siqalise kutsha, ngeke waqalisa into sithi hayi sengiqalisa kutsha, kodwa uqalisa ngobudlwangudlwangu.
Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
U-Anastasia Ndlovu uphinde njalo wakhuluma lelinye ilunga ledale lePhalamende unkosikazi Tholakele Khumalo.
Asikakhulumi njenge party ukuthi sithini. Anyway,
kodwa liza kuvuka yini ukuthi umgaba aphume embusweni?
Sokuphuma sesidiniwe. Kodwa esingakufuniyo ukuthi bese kuthiwa ziyingxenye yokukhetha upresident ozaba khona. Asisiyozani thina phela.
Yebo mama, lapha silandela izinqumo zesisekelo sombuso welizwe zokukhipha umongameli Robert Mugabe, kulandela ukuxotshwa kwakhe ebandleni. Mina njengamalunga edale lephalamende liyakusekelana.
Hayi, ukuxotshwa kwakhe thina sifuna phume. Ye, usephuma ngokuxotshwa. Kodwa abantu abamkhuphayo bafuna ukusifakela omunye. Thina asiyongxenye yokufaka omunye. Ngabe bathi uyaphuma sekuza kwenziwa election. Ukuthi kaphume bese befaka omunye sesisiba ingxenye yokufaka omunye umuntu wabo. Thina asiyongxenye yokufaka umuntu wabo. Ye, akaphume sibili, siyafuna aphume. Kodwa akube lama election achoyo ukuthi nampa abantu abafuna ukuma ngozibani lozibani lozibani, khethanini umuntu elimfunayo. Hayi khona ukuthi bese sithi mkhupheni lifa kubani. Hayi thina asiyongxenye yokuthi kabamkhuphi bafa kubani. Abantu kabayekhetha upresident phansi kuthiwe nangu upresident ofuneka abantu abemaya abafuna ukuba ngopresident, khethanini. Thina sifuna ukuthi kube ucwa, kube segcekeni, kubekwe usobala abantu basigidile umuntu abamfunayo, bangakhethelwa izanu, Toilet Bureau, kumbe izanu, o iParliament. Hayi, abayezikhethela upresident abamfunayo. Akwenziwe ama-election asobala, kulungiswe konke lokho obekungathi kuyakuvalele ukuthi kube elections azibe khona sibili next year ngoJulayi. Kumbe ngoJuni azibe khona ezizafaka upresident ozakhethwa ngabantu.
Ngiyabiza mama, lithini ngala amanye amalunga edalela ephalamende akubandla lezanu PF athunjwe libutho sokudlule amalanga amahlanu elokhu ethunjiwe into engekho emthethweni? Lina njengamalunga edalela ephalamende lithini ngakho?
Asikahlangani ukuthi sithini ngakho. Sonke siyakubona ukuthi iba umthetho ukhona, abantu labo kabayethonisiswa, bayekele ukuvalelwa bengathonisiswanga. Lokho noma ngubani, noma umuntu wonke onileyo, ngaye kube manje labo jaji batho ukuthi wone lapha lalapha lalapha. Hayi khona ukuvalela umuntu engathonisiswanga. Asikuvumi ukuthi abantu ngoba yikho bekuvele kusenziwa ngumgabe. So umehluko lo mgabe kuyini? Nguye bevalela abantu bayethonisiswa. Kulo mjako okuthiwa ngoDzamara esake kasimazi ukuthi uvalelwe ngaphi, uthonisiswe ngaphi. Umthetho kawulandelwe. Umthetho uthi umuntu kalaqala aze ayethonisiswa ngomantshi labo jaji batho ukuthi ubone lapha laba kabakakuthonisiswa. Sicela ukuthi yonke into ke, ngoba akusibo bodwa abazabotshwa, bazaba baningi abantu abazabotshwa bephokuvalelwa bengazi ukuthi boneni. Abayethonisiswa sazi ukuthi boneni. Bonele iparty kumbe bonele ilizwe. Nxa bebonele ilizwe kabahambe bayethonisiswa. Iparty yoningonelwa iyathatha abantu babuye bavalela. Ngoba kuzaqhubeka silokhe sibotshwa sifakwe emajele singathonisiswanga.
Ngiyabonga mama Makhumalo, libe libambile khonapho. Ngimele umsakazo weStudio 7 yokobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu. Isikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili silokhe sisonke kuhlelo, kodwa singeke ehlukane ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Osanda kuxotshwa njengomsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa uthi yena akakazimiseli ukuphindela eZimbabwe ukuzokhulumisana nalo mongameli Robert Mugabe owamxotshayo. UZulu waseHarare ubuthane eHarare Unity Square
ukusekela inyathelo lamalunga edalela eParliamente ekusukumiseni udaba lokususwa kukamongameli Robert Mugabe esikhundleni kusetshenziswa lelo dali. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uMpraxedis Jeremiah.